So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngiyabonga ku Studio 7 ngesonto mhlaka 2 kuzibandlela 2022 mukimstube. Endabeni zethu namhlanje. Abanye abantu kweZimbabwe bathi bazazama ukuzithuthukisa lonyaka loba nje umemetheka ngamandla umkhuhlane we-COVID-19.
Sanifisa uthole umsebenzi sengazokuzincedisa empilweni.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza uZulu ukuba azivikele kumkhuhlane we-COVID-19.
For AU to continue abiding by the health measures instituted by my government.
Bathi thibele abadabuka eZimbabwe abahlala kule Botswana ngesikhathi ilizwe lingena umnyaka omutsha.
Ambona ukuba lontshintsho masinya.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Iningi labantu lisethulela izifiso zabo zomnyaka omutsha oka-2022. Loba nje bahlelele evalweni ngokwesaba umkhuhlane we-COVID-19 omemetheka okwesabekayo. Intitheli izindaba ye-Studio 7 ezatshisa sifanda uqoke lezinye izakhamizi zakobulawayo.
Kujwayelekile ukuthi umnyaka nxa uqala abantu batho izifiso zabo njalo bahlele abafisa ukukwenza, kodwa iningi alisazi ukuthi lenzeni. Unkosazana Dorothy Mkwananzi ohlala eMpophoma uthi wafunda imisebenzi yezandla ngenxa yokutshona ehlezi endlini kulandela iziqondiso ezithulwa nguhulumende zokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19.
Since i-coronavirus sesilethiwe esisilayo, mina bekunzima kakhulu, kodwa sengigcine ngisiya emsebenzini yezandla. Sengibheka ama-cake, ngiyenzele idepo yabantwana leyo, abantu abadala ngenze lelobola.
Unkosazana Nothando Dube yena uthi isifiso sakhe lo nyaka yokuthola umsebenzi.
Into ebengiyikhangelele ngifisayo ukuza ukuthola umsebenzi sengizokuzincedisa empilweni. Abantu azisamele ukuba siyala silandele izixwayiso ukuvikela umkhuhlane okhona lo lizwe.
Iningi lifisa ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 uphele. Unkosazana Amanda Banda ngomunye wabo. Njalo uthi ulesifiso sokuthola umendo.
Bengilesifiso sokuthi lo mnyaka ube ngumnyaka omuhle, angathi corona ingadeda kancane, ngoba umnyaka ophelileyo izimpilo zabantu azihambanga kakahle. Lo mnyaka bemfisa ukuthi ngibengayenza iproject yenkukhu, thola ukuthi sifuye ngikhona siyathola indlunzu. Ngalesifiso sokuthi lo mnyaka lo njengoba sengine 26 years lami ngithola umuntu ongangithatha njengoba isikhathi sesingasiya sijike.
Omnuzana Elizabeth Weza uthi uzaqhubela phambili ezisebenza njalo ngeke amiswe umkhuhlane we-COVID-19.
Ngoba sesingene komunye umnyaka omusha, angikwazi okunye ukuyalandela lo mkhuhlane we-corona lo. Azange vele sevele sakukhanyela vele ekuqaliseni kuqalisa kuthiwa yi-21 days. Thina savele sayala sisebenza, sasuka irenki, salayitshela izindlu. Njengoba ubonile izimoto zimile khona. Lami ngithola ukuphumelela kwesinye isikhathi njengabanye abantwana. Noma ngabe uvele kusehlule but khona kukhona lapho.
Abanye bathi iphupha abalabo ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa utshaye phansi. Umama uzibiza ngokuthi kunama-boys ngomunye wabo.
I-resolution yami yalonyaka ngiyafisa ukuthi sithuthuke, sitshintshe konke, sibe lokutshintsha noma kwaka-president sitshintshe ukuthi iZimbabwe yethu ibe yinhle. Le currency yethu entsha ezasebenza lapha ekhaya sisebenzisa icurrency ethena leyo, nothi ukuthi siloko sisebenzisana lebhondi ngokuphela ngokuphela.
Iminyaka emibili edlulileyo ibuye lobunzima obukhulu ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Umkhuhlane lo ubulele abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu 5017 eZimbabwe kusukela ngombimbito nyakenye. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalithumi lantathu 13 ababulewe ngumkhuhlane lo izolo, kodwa bafike phose inkulungwane 956 bahlolwe batholakala belegcikwane le-COVID-19. Ngimela e-Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Kusenjalo, Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abantu ukuba bazivikele kumkhuhlane we-COVID-19. Umsakazi we-ZBC ubika ukuba uMnangagwa wethule umbiko lo ngolwesihlanu. Uthi kukhangelwe ukuba uZulu uzaqhubekela phambili elandela okwethulwa nguhulumende wakhe.
Together with your positive response to the health measures, we have been able to contain the pandemic and limit the loss of lives. It is, however, disheartening to note that there are some amongst us who have now begun to lower their guard, especially during this festive season.
Siyabonga kakhulu abezimpila kahle abasebenza kakhulu kwenza ukuthi benqabele umemetheka kwe-COVID-19. Ngibonga lani lonke elikwenzileyo, kodwa nginyanazelela ukuthi kulabanye benu abangasalandeliyo iziqondiso zethu.
I therefore urge you to continue abiding by the health measures instituted by my government from time to time. Masking up, sanitizing, and maintaining social distance.
UMnangagwa waphinde wabonga kakhulu abahlala kwamanye amazwe abanceda izihlobo labangani ezikwele Zimbabwe.
I also commend Zimbabweans who are living abroad for continuing to send remittances to their loved ones.
Ngithatha leli thuba njalo ukuthi ngibonge bonke abahlala kwamanye amazwe abancedisa izihlobo ezihlala kule Zimbabwe. Babancedisa ngendlela ezijeneyo, ikakhulu ngokubathumezela imali.
Given that they are confronted with difficulties of their own in those countries.
Uphinde wathi kumele abantu bonke belungiselele ukuvota ngokuthula.
By-elections will be conducted in 2022. These will also serve as a reminder to all that elections are the only route that people can take to elect representatives of their choice. You should therefore vote peacefully.
Ngifisa ukukhumbuza njalo ukuthi kuzaba kulokhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa lo nyaka. Livote ngokuthula njengoba sikwazi ukuthi linabantu bezimbabwe liziphethe kakhulu njalo liyakwazi elikwenzayo.
And I urge candidates to conduct themselves in an honorable manner that deepens the maturity of our democracy.
Kulabantu abedlula izigidi ezine 4.1 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Abedlula izigidi ezintathu 3.1 million sebehlatshwe esibili. Abanye abajabuka eZimbabwe abahlala kule Botswana bathi noma nje bethaba ukubona umnyaka ka-2021 usedlula, abalathemba lokuthi kuzaba lenguquko lonyaka. Umqondisi Dube usethulela lolu daba.
Ukuqhamuka komnyaka omutsha ukhandelwe ukuthi kulethe amathemba empilo engcono, kodwa ngesikhathi iningi lingena kumnyaka omutsha ka-2022, abanye abadabuka eZimbabwe abahlala kule Botswana bathi abalathemba kangako ukuthi kuzaba lenguquko. Iningi lithwale nzima ngomnyaka ka-2021 ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 osulimnyaze imnotho phose yamazwe wonke emhlabeni jikelele. I-COVID ayidedi njengoba sewuqhamuke umkhakha omutsha we-Omicron omemetheka ngesiphangiphangi. Lokhu sokuthi ye abanye abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana abafana loDumezo Ncube besithi awulalutho olutsha abalukhangelele lonyaka ngoba impilo kakhathesi ibanjwe yi-COVID-19.
Sengikhuluma inhliziyo ngibona ukuthi sibalontshintsho ma-2022. Kumbe into ziyaqala ukuguquka in the second half of the year, khonapho kubo winter kubo June July. I-COVID ingaqala ukwehla ngesikhathi i-COVID sehla bhadanje ivame ukukhwela ngesikhathi somqando. Kodwa wakhathe zambone kuntshintsha sibili ukuthi nxa into ziyaguquka zibuyele back to normal like back in 2019.
Sekulanda iminyaka emibili umkhuhlane we-COVID-19 uyiwo indaba egudwini njalo usumise inqubela phambili kunhlangothi esithiyeneyo. Umnumzana Mthabisi Dube othi umnyaka ka-2022 kumele kube ngumnyaka lapho uhulumende kanye labantu abafunda ukuthi baphile lo mkhuhlane we-COVID-19 bephumele amathuba okusiphilisa phakathi kobunzima.
Abantu sesikhale kakhulu nge-COVID-19. Okubalulekileyo ukuthi sibone ukuthi impilo yethu iyaphambili kanjani. Noma nje siphakathi kwe-pandemic, ukukhala eqinisweni akusizi.
I-COVID-19 yayimisanga kuphela amathuba emsebenzi ezemfundo lazo kazihambi ngendlela eqondileyo ikakhulu abakade befanele beyingena isikolo zaphezulu emazweni aphethe abafana lo mnumzana Brian Ndlovu.
Kuningi obekumele kwenzeke ngomnyaka ka-2021. Some of us bekumele siyeqhubekisa izifundo phesheya, kodwa ukuqhamuka njalo nje komkhuhlane we-COVID-19 sokunuse amaphupho aba maningi.
Okube nzima kuningi elingaphandle kwelizwe yuto hulumende abaningi banikeza amathuba kuzalwane zabo kuthiya abokuza bengela kuningi abangasiphilisa ngakho. Abanye abafana lo mnumzana Stanley Ncube bathi abakhangelelanga ukuthi eZimbabwe kube lenguquko kwezomnotho.
Hayi, akulalutho sibile ngelukhangeleleyo ngomnyaka lo ongenawo 2022. Ngiyabona ukuthi iZimbabwe kade sisebekhangela ukhetho luka-2023. Okusho ukuthi ngomnyaka lo bazabe bebhizi belungiselela lolu khetho. Bekhohlwe ngokuphucula ilizwe, bekhohlwe ngokuphucula i-economy. So ambona ukuthi kuzatshintsha lutho. Yikho ke hayi, ambona ukuthi ngizabuyela ekhaya anytime soon.
Ele Zimbabwe laqala ukubhekana lobumzima bomnotho welizwe ngomnyaka ka-2000. Izizalwane ezingaphandle kwelizwe ziqala zile themba lokuthi umnyaka omutsha lo mhlawumbe uzaletha untshintsho, kodwa iningi selizeligxile impande emazweni atshiyeneyo. Amathemba esiya encipha ukuthi ukuqhamuka komnyaka omutsha ofana lo-2022 kungaletha inguquko. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7, ngisabron kwele Botswana.
Wezomaphandleni zisesigabeni sesilobela esiqintini sedonsa ukulabanye abantu abancitshwa inhlanyelo lokunye okunikwa izakhamizi nguhulumende ngenxa yokuthi basekela amabandla aphikisayo. Siqala ngomama othinga okumangalisayo emhlanganeni okulokhansela Willard Moyo labanye bakhe abasekela ibandla le-MDC Alliance abasanda kuncitshwa ukudla lenhlanyelo.
Sayikho ngisithi bakithi bantu benkosi ngabe kade kungafanelanga ukuyizinto lokhu yazi abanye amawadi sekhatshana thina idonsa lokho ngeke sikhikhirikhikhiri sonesa sizicela isikhulu lendathi esibuswayo lisikhule sibe free sizasizi ngamazimbabweni abanye sebenginumber 4 kukhoneni lelokho liphele ngayifightfightana abafighter nafuna inhlelo luye phambili njalo futhi ubaba uThemba nxa wayitheka udinga imoto abakithi imoto uThemba la uyahamba ejele ubani la uyahamba ejele lobani yahamba nje zonke iziphatha amandla ngoba nxa ufika izinto la sonke siziphatha amandla sikumele ukuthi ngabe uyi-DS imtshele ukuthi laba nasengaze yeswele indumba siswele izinto nxa yakhe enhlezi ofisini ukhomba ngomini lapha silapha sifuna izinto ebantwini izinto aziye ebantwini silime lokho kusatshiswa lapha ngabuyela simtshele mina njengamhlethi unarote number 1 ngoba siyahawula abadalela sihlukumeza abadalela sihlukumeza isikhaiseni ngomoya mbanena lothi
wona yabona anti abona ukuthi
inkosi lami yakhuluma ungadeleni ngoba umuntu ekhuluma sonke nasithi lapha
izinto
ungafuna umsindo uyawufuna ungaqeqa abantu yakhuluma lami khuluma ke wena uzokuphekela
ngoku yakhuluma umdala ma
omele ibandla lezanu PF uzama ukuxolisa emhlanganeni lo
ukholani umdala khulume sesibona ukuyaqonda yaqobozela umdala
ngadelela abantu lawo
iqiniso adibalekelwa
ufake ndukuthe
hayi moyo ngiyaxolisa kukho konke okungakwenzakala kuwo ngoba izinto ezinjengalezi vele sikhokhela abasithethisayo endunqibe nxase ngonakalelwe ngiyaya kuye ngesikhalazo sami kodwa ngingaze ngilungelwe sengisithi amapholisa mabi ayatshaya kanti mina yime ngibangele ukuthi ngiboshe so hayi uxolo.
Ukhansela Moyo uthi kuningi okwenzakala endaweni le.
Balana ngenhlanyelo le-fertilizer ezentwasa. Umthetho wathi abantu baphiwe free of charge bengabhadaliswa nje cent. I-government iyabisa izimoto zamahara. Kodwa ke lapho okwenzakalayo ukuthi abukhokheli bezanu PF uphikisane lakho khonokho. Bathi bona bayabhadalisa izimali. Kwabuye kwakuqala babhadalisa ama-US 50 cents. Wasuka lapho kwabuye okunye babhadalisa ama-US $5 kwathi namhlanje babhadalisa futhi ama-US $5 ngosobhuku baphinde babhadalisa US $1.50 per farmer for ama-farmers angu-600 which is $900 plus $225 amasabhuku angu-45 ebhadala $5 so asazi ukuthi kuhamba njani. Sisizamile ukutshela uDA ukuthi umthetho lwale lasinika wona abezani baya kuphula ngapha akulanyathela abalithathayo. Bathatha izimali zabantu bezi ngalindlela bezidla kungaqedakali. Izakhamizi ziyakhala kakhulu lapha ayikhona mbija.
Namhlobo zemabhandeni besisigabeni sesilobela. Sizabe sikwesinye isigaba ngeviki ezayo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kamuke umlilo edale eParliament namhla kwele South Africa obhizize ingxenye Kamuke umlilo edale eParliament namhla kwele South Africa obhizize ingxenye yesakhiyo lesi. I-Reuters News Agency ibika ukuba kutshe indawo enkulu kusakhiyo lesi. Ithi akwaziwa ukuba kulunyathiswe kuyini endaweni le. Umongameli Cyril Ramaphosa wethule umbiko othi uhulumende wakhe usahlolisisa okwenzakale edaleleni. Amasotsha lamapolisa namhla aphosele intuthu ehitshayo abantu akade betshengisela esikhondweni sakolesudan. I-Reuters ibika ukuba abezomvikela bavale imigwaqo emikhulu besenzela ukuthi kungabi labantu abaningi abatshengisela emigwaqweni bekhonona ngokubiselwa esikhundleni komkhokheli welizwe leli ngendlela engaqondakaliyo. Okwamanje sokuyisikhathi sezamasiko.
Senganamasiko senzi umandla
yena baba mkhulu
babelobola.
Namhla sixoxa ngelengcwadi kwezamasiko unkosikazi Sakhile Liline uMadube lomnumzana Mbuso Ngwenya ngokunye esingakuhlolisisa lo nyaka kusigaba samasiko.
Salibonani ngiyabingelela emsakazweni weStudio 7. Igama Sakhile wakoDube. Engathanda ukuthi sikutshintshe kwezamasiko lokuphila kwabantu kumbe sikukhangele eminyakeni ka-2022. Ngathanda sikhangele kakhulu abantwana abangamankazana. Abantwana abangamankazana ngitsho lo sisiqalisa from o-9 years size siye kumahambi kobo-16. Sikhangele ukukhula kwabo, izinto okumele babezazi, imfundiso ukuthi sibafundisa njani singabazali babo, ngoba iningi labantwana bonabo uma sebesiyafika kuminyaka inale teens of 15, 16, 17 iningi labo bayabe sebenabantwana. Abanye bangikhona sebelomkhuhlane nalowo omunye we-HIV and AIDS, abanye besebengene ezintweni eziningi ezingekho right, bengene ubotshwala, ama-drugs, into ezinjalo njalo. So ngibona ukuthi kungantwa kumele sibafundise ukuthi baphile njani, bazivikele njani ukwenzela ukuthi bangangeni ezintweni zona ezizobezamela ukuthi bebuyele emasikweni.
Baba uDube salibonani, angithathele lithuba ngibingelele njalo ngihalalisele bonke abasakazi nabalaleli be-VOA FM Studio 7 umsakazo wabantu. Ngibonge kakhulu nomsakazo wethu ngokusiphatha kahle ngempela kusukela unyaka lo esithanda ukugqiba uqala kuze kufike kulo sesiwuqala namhlanje. Endimeni yezamasiko bengingathanda bengingafisa ukuthi bakithi asiqhubekeni singasabuyele emuva kuloko sesikuqalile ngokukhuthazana ngamasiko ethu. Kuye kuthiwe isizwe siyisizwe ngamasiko aso. Ngakho ke lathi asithatheni isikhathi sizameni ukugqugquzelana ngokuthi masibuyele emasikweni ethu. Ngeke ngajabula mangihamba ekhaya kobulawayo nasemakhaya nje ubona abantu bathwele imiqhele bayaziqhenya ngobuyibo babo. Abanye ngabavunulwe uyazibona nje zesintu kusiya ngokuthi ke umuntu ngowasiphi isizwe esingaphansi komthwakazi nezinye nje izizwe okungezona ezokomthwakazi.
Qhiba khonapho Ngwenya.
Ekuvuseleleni kwamasiko noma ekugcineni kwamasiko kunemfihlakalo yokuxhumana noMvelinqangi. Uzonanzelela ukuthi uMvelinqangi wayebatshelile abantu bakhe ukuthi mabaphile kanjani ukuze engasuki ebusweni babo. ngakho ke okhokho bethu babelendlela yokumdinga baxhumane naye uma bengasamboni afike futhi abalethele izivukusiso abaxazulile lezi nkinga zabo ngakho lokhu ukuthi bagcina amasiko babesazi ukuthi ningabona sokusiba nje sitshona endaweni nje siyekhuluma naye aze ngemibono aze ngamaphupho nendlela yakhe asixazulele izinkinga ngakho ke asizameni ukugubha ngempela sithole ukuthi kwakusenzwa njani kuzo zonke izigaba zempilo kusekela umuntu ezalwa ukuthi wetheswa njani inkanda wemukelwa kanjani emhlabeni yinenzwayo kuhambe kuze kuye kushoneni kwakhe ukuthi maye seshonile ubekwa kanjani ngokosiko lalowo mndeni sibheke futhi nesizwe laphana ukuthi abantu kumele baziphathe njani amasiko ke manengi ukukhona namalobolo kukhona nendlela ezifana nokuthi amacala mangabe ukhona necala kuphathana kanjani kuhlawulisana kanjani ngokwamasiko esizwe singabuyela kuzo zonke lezo zinto lizananzelela ukuthi uNkulunkulu noma ngithi umvela nqangi ngoba phela kwaba uNkulunkulu babe sithi lo ungumkhulu wabomkhulu bethu ngakho ke asizameni ukuthi ke sibuyele namasikweni ethu lizabona izinto zonke zizabuyela zihambe ngendlela ezazivele siqale ngayo
namhla besixoxa lengcwethi kwezamasiko unkosikazi sakhile liline uMadube lo mnumzana Busongwenya asihlanganeni kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo
senganamasiko wenzi umandla lobaba mkhulu
sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontukameni komo
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda usiphatheleni lamhlanje
liviki balaleli bami ngizafuna sikhangele kuJohn chapter ka 1 verse ka 14 ulizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu sabona inkazimulo yakhe inkazimulo njengalozelwe yedwa nguyise egcwele umusa leqiniso ngakho bazalwane bami kuliviki bemfuna sikhangele ukuba uJesu wazalwa waba yinyama waba phakathi kwethu siyambonga uNkulunkulu ngalokho ngesenzo leso esiyiswe sasindisayo kodwa bemfuna sikhangele ekugcineni laphana lithi ulizwi wayegcwele umusa leqiniso siyananzelela ukuba ukuzala kukaJesu yikho okwaletha umusa lesivumelwano esitsha isivumelwano somusa kusendulo kutestamente elindala isivumelwano uNkulunkulu ayelaso labantu sasingesomthetho okokuthi ungaphambi banisa lowo mthetho wawuthola ukujeziswa yikho ke ilizwi likaNkulunkulu lalisithi lona ilo otshontshayo gaqunywe kisandla ilo oyabe wonela omunye laye kajeziswe ngaleyo ndlela kwakungalamusa abantu babephila ngaphansi komthetho ngenxa yokuthi isono sasibhahile sigcwele ebantwini kungalandlela yokusisusa leso sono kodwa ke siyabona ukuthi ukuza kukalizwi ukuza kukaJesu Kristu oyilizwi weza elomusa ngakho isivumelane sithi uNkulunkulu abalaso lathi aseyiso lesiyane sokukhangelela ukujeziswa kodwa ngesokukhangelela uthando lomusa lokuzwelwa ngoNkulunkulu uNkulunkulu waletha uzwelo olukhulu kakhulu phakathi kwethu okokuthi nxa nje sikhangelela u-2022 esingena kuye asimkhangelelini silokulangalela njalo lokukhangelela uzwelo oluvela kuNkulunkulu uzwelo olumangalisayo kakhulu ezintweni ezehlukeneyo ngenxa yokuthi ulizwi ungaphakathi wethu yena uJesu wabuya eletha lowo musa kodwa umusa awuphongi ubuya kuphela abanye abantu bathumayela ivangeli lokuthi hayi uNkulunkulu sowasixolela ungaziphilela indlela oyifunayo kodwa umusa weza iqiniso. Iqiniso kuyilizwi likaNkulunkulu elisiqondisayo, elisitshengisayo ukuthi singaphila njani impilo engcwele. Ngakho ke ngiyalikhuthaza namhlanje ukuba ngabe ungathatha lo musa ovela kuJesu, ngabe ungathatha leli qiniso. Iqiniso liyikuyini? Iqiniso lithi lona uJesu kuphela nguye indlela, nguye liqiniso, nguye njalo ngaye esithola indlela yokuba samukelwe ngubaba. UNkulunkulu wayevele ekhangelela ukuthi ajezise wonke umuntu, kodwa ngenxa kaJesu ulaka lwakhe lwabaphezulu kaJesu ukwenzela ukuthi thina sisinde. Ngakho sihlobo sami, usuthokozile ngekhisimusi lumnyaka omutsha lo esungenayo, ngabe ungathola ukuzwela ngoNkulunkulu. Angazi ukuthi kuyini ofuna ukuthi uNkulunkulu akuzwele ngakho, kodwa namhlanje ngiyakukhuthaza ukuba ungabalekeli uNkulunkulu, kodwa balekeli usiya kuye, balekeli usiya emuseni, ukuze namhlanje izinto zakho nxa ungena umnyaka omutsha ungene ungaphakathi komusa lozwelo lukaNkulunkulu. Ngakho niyabonga kakhulu ngokuba ubulalele. Ngifuna ukuthi sithandaze, ngabe ungathi wena enhliziyweni yakho lapho senithandaza uthi Jesu ngena phakathi kwenhliziyo yami unisindise, ungikhulule esonweni, njalo lowo musa engiwuzwayo lozwelo lukaNkulunkulu lube yingxenye yempilo yami. Asithandazeneni. Baba, ngegama likaJesu khangela abantu abakho abazwe izwi lakho. Izwi lakho alisoze libuyele kuwe lingafezanga lokho olithumele ukuba likwenze. Niyathandaza izinhliziyo ezivulekileyo, labathandaza ukungena phakathi kwenhliziyo zabo, baguqule Jesu, ngena namhlanje bebekwazi ukuthula okuvelela kuwe. Ngegama likaJesu Kristu niyathandaza. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Wezemidlalo ukhangelwe ukuba kuza kwenziwa isikhumbuzo sikaMoyi kuNdumiso Gumede kusasa obulawayo. UJohn Fettis Banda, umgcinisihlalo weqembu leHighlanders, wethule umbiko lo namhla uthi ukhangelwe ukuba abantu abaningi bazavalelisa uGumede e-amphitheatre isikhumbuzo sakhe singakahanjiswa eNyathi lapho azangcwatshwa khona. Ubhubhe ngeviki ephelileyo. Usigaba sabatsha sixoxa lomculi uBhekani Dube.
Ngithule nje ngidla amathambo engqondo, mhla ngigcoma ukufa ngililela na, mhla ugcoma ukufa ngokukhalela na, nxa sidlala izithende ziphika ngomadinga omuzi. UThomas Nyeba yahlupha yini uthi bayazi ukuthi sakhela nengqenqe o uyadela wathi ukungazifana lokufa.
Sanibonani balaleli bomsakazo weStudio 7, likhuluma loBhekani Dube oyinzalo yaseJolojo. UBhekani Dube ungumlobi wamabhuku esiNdebele lawesiNgisi, awesilungu kumbe awesikhiwa. Emabhukwini-ke bese ngishicilele laba linye lesiNdebele elithi Umuzi Wexhephu, kanti lesikhiwa ngishicilele laba linye elithi My Painful Secret. Akhona amabhuku esengiwabhalile aphela, usasweleka nje isikhathi sokuthi ngiwakhicilele.
Namhla okhathi imizisebeselese mina lawe sesiyizithupha sesinje, ngabazi ukuthi eyomndeni kayingena. Luyezu usuku lapho bazothi kuwe akasekho umfoweni lalivele lisenzani.
Endimeni yezomculo, njengobana ngingumlobi phinde ibe yimbongi, endimeni yezomculo ngingene ngesizathu sokuthi abantu bakithi sokubathatha isikhathi ukuthi bafunde amabhuku kumbe babale amabhuku osingathi ama-hard copies. Sebejwayele isimanje manje sokubala emafonini, kuma-WhatsApp laku-inthanethi. Ngakho-ke lo mculo bayawuthanda ukuthi bawuthathe ku-inthanethi. Ngikhethe-ke ukuthi kungcono ngithathe izinkondlo zami ngizifake amachacho, ngizifake lamazwi alolongekileyo ukuze imizwa yami njengembongi ifinyelele kuyo wonke umuntu.
Ngihlulelana kanti alazi ukuthi abantwana besimba bahamba belandelana na.
Tauzo was with two moons to Malan and Penduka. We are good at least over your energy. Usado sings my head when they laugh.
Kakeni was a Mkulo in Ingene, Unia openly on 2020. Lapo Engi Chayokona, Unembeza, and a sea for less corner is a COVID-19. Asensitia Nenze Hilala, there is a Chita on a COVID-19. Ikona your track number 5, Kuluma, Nayo COVID-19. Nama Alpha Mavili. Esemwenzi le eti juane enyeze umyaka opheleyo leti niyabuza enyeze ukona lo umyaka niyatholakala kuzo zonke inkundla zokuxhumana Facebook ne Twitter njengobhekani Ntube the Poet. Niyabonga
okwami lawo kwabotshwa ntolontolo lolu qoto lisifungileyo
lwatholwa siqhuba lapha kuhlelo lwethu lwanamhlanje ngolivalelisayo ngokhipstool.